Iningi elihlala eEurope lithi vele bekusobala ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi bavunyelwe ukuvota bengaphandle ngoba bazange babhalise ukuvota. UBob Zigola ngumsekelo wemandla leZANU PF ohlala edolobheni leBirmingham eNgland wemukela isinqumo somthethwandaba weConcord.
Mina ngivumelana nayo, yazi abantu ngiyabezwa bayacomplaina bayakhala ngecourt bathi court iphambanise. Mina ngivumelana lenkantolo, icourt yenze kahle. Ngoba ungananzelela laphana eZimbabwe there is about 210 constituents. Kuthi kunjalo abantu bachaphakele ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele.
Ngempela kusobala ukuthi ukhetho luselele izinyanga ezimbili bekuzaba nzima ukuthi abangaphandle kweZimbabwe bavote bese emazweni abahlala khona. Unqobe zitha amaplanka umsikelo webandla leMthokazi Republic Party kesizwe yonake imbono yakhe.
Iparty engifuna ukuthi yithi ngikhuthaza abantu ukuthi beyivotele iparty yemthwakazi Republic Party. Iparty le yiyo yodwa iparty engasimela. Amaparty empumalanga asesitshengisele ukuthi abasithandi njalo abasihloniphi, njalo abantu bakhona abantu bayinto enye abalamanga amangalisayo. Abantu bakhona bonke othiyamisa labantu bezanu yinto nye akuthiyananga.
UNkosazana Linda Shumba uhlala eFrance uthi ukufakwa kosuku lokhetho ekupheleni kukaNtulikazi ukubona kuseduze kakhulu, njalo lesinqumo seConcord simethusile.
Njengoba ama-elections eseseduze ngizwa ngilokudana kakhulu because asiphiwa thina esingapha i-diaspora i-opportunity yokuthi sivote, and njalo loba singavota siyavotela ubani because akukhanyi, akula order. Into zangikhona ngoba wazi ukhangele ukuthi uvotele uphi, akukho vele ongamvotela. Lokuthi loba ufuna ukuncedisa edinga ukuthi uyancedisa ngapho, uqalisa ngapho, uthiya ngapho.
UNkosazana Trivin Moyo uhlala kule German laye uthi inkokeli ezikhona azivoteleki.
So nxa besithi abantu basuke ediaspora bahambe ekhaya bayevota, basho ukuthi abantu basuke bayevota ngubani onguye esingamvotela. Nxa sikhangele i-MDC akula muntu esingamvotela, sikhangele izani ngubani onguye esingamvotela esingamthemba ukuthi uzasusa kulesi simo esikiso asifake sibe phambili, kube le nqubekela phambili elizweni lakithi.
Usuku lokhetho solubekiwe mhla zingamathumi amathathu kuNtulikazi. Abantu beZimbabwe bayavota bekhetha uhulumende omutsha, kukanti laba abahlala ngaphandle kweZimbabwe sokumele behle bayekhaya eZimbabwe ukuyavotela ababathandayo. Kodwa iningi lithi hatshi ngeke lizifake kundleko ezingaka ngokugada indizamtshina ziyevota eZimbabwe. NiseLondon, ngimele Studio 7, ikamela mungezo, Jesus Banda.